Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani sihlobo esithandekayo isikhathi ngu-6:30. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla zimbili kumpalakazi 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. UZulu uthi kasahlalisekanga ngokuba khona kwamasotshanda wana yonke. Wayengomunye wabasekeli bakamgabe umnumzana Phelekezela Mphoko sephendukile elizweni evela kwele Botswana lapho aphephele khona ngemva kokugenqulwa kukahulumende libutho. Umsekeli kamphathi ntambo we-social welfare umnumzana Joshua Malinga usola indlela uZulu eyisa ngayo izigoga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi lanxa ejabulele ibutho ngokugenqula uhulumende kamgabe kasahlalisekanga ngokuqhubeka kwamasotsha ebhoda ndawana yonke okugoqela emadolobheni lasemingceleni yelizwe. Abaningi bathi ukubona amasotsha la ebhodabhoda kuyabethusa, ngakho bathi sokumele abuyele lapho ahlala khona kuma-barracks. Amasotsha la amisa abantu esikhathini esiningi ebuza izithupha, okuyinto echothozwa ngabalwela amalungelo oluntu abagoqela umnumzana Difa Dube.
Umsebenzi wamasosha kufanele ukuthi uhulumende wakithi ube kwazi ukuthi umsebenzi wesosha kuyini. EZimbabwe asilampi into yokuqala leyana. So into ekhona laphana ngeyokuthi bona amasosha akabuyele ayehlala endaweni yayo la endaweni zabo kumabharasi labo abafanele ukuthi base khona. Ngoba isosha alizange lapholisa umthetho welizwe. Isosha is there to protect ama-borders. But hatshi ukuthi lipholise umthetho. Umthetho phakathi kwelizwe kufanele ukuthi kusebenza amapholisa, hatshi amasosha. Yiyo into esukuthi ngoba indlela amasosha athenwa ngakhona, le ndlela amapholisa athenwa ngakhona, amasosha i-customer care yabo le ndlela ababamba ngama-citizens asuzifanane. Yiko kathesi sigcine sesibona sebehamba sebelokhu bebuza abantu izithupha. Kanti buzabuza abantu izithupha kathi kube le civil war yini eZimbabwe. Kuke kwabe labantu yini abake babe batshengisela ukuthi bangamavukela mbuzo kwele Zimbabwe. Asange sabona ama-terrorists eZimbabwe. So kuyinto engalunganga lana. Ngathi uhulumende akazama ukuthi ayikhangele lento amasosha akabuyele kubaphakathi. Bathathe nxa kukuthi ababone umthetho wamapholisa ohamba ngendlela eqondileyo, abatshintshe lo onguye owamapholisa ophethe amapholisa, bafake umuntu abambona ukuthi uzakhontrola amapholisa ngendlela eqondileyo. So ngibone ngathi kuqakathekile kakhulu kuyena, ngoba kathesi iZimbabwe ilizwe eliphakathi laphakathi kwelitshe lembokodo.
Bakhona Dube abathi esikubonayo lapha ikuqala kombuso webutho libusa ngesandla esilukhuni okuthiwa yi-military dictatorship ngesiNgisi. Nanku phela sesilamabutho kuhulumende esitaladeni isokulamabutho njalo. Singabona yini lo phenduka mpela usiba ngombuso webutho?
Amazwe amaningi ngizaphumzekela sifana labo Egypt, amazwe abe kuwukuthi akontrolwa ngamabutho ajwayele ukuthi kungabe lokuhlala kahle kulelo lizwe. Ngoba laphana kusuke kube lezinto eziningi esezisenziwa ngenye indlela ngabontado kayiphikizwa, kodwa lokala kulunganga. Into eqondileyo ngeyokuthi iZimbabwe iseseyilizwe edinga ama-investors edingani, abakucabange bakufake phambili lokhana bacabanga ukuthi ngabe senza kanje bayethuza abantu. Ngoba kathesi bantu sezicaba ukuthi okusho ukuthi eZimbabwe mhlawumbe kulempi. Ibutho alizange lasebenza indlela abafuna ukuthi balisebenzise ngakhona kathesi eZimbabwe. Kuzahlupha kakhulu lokala babamkomo lokuyana. Ngoba kathesi ngasizekhangela amanye amazwe la aphethwe ngendlela asebenzisa amasosha ngendlela iZimbabwe efuna ukwenza ngakhona. Kulo dubo olukhulu kakhulu kulawo mazwe indlela kathesi. Kodwa mina bengithe eZimbabwe sibongele ukuthi akuzange kwabe le-civil war. Njengoba kungaze kube le-civil war ukukhishwa kukamgabe, kathi amasosha asadingani emphakathini. Into engalunganga leyala babunkomo. Amasosha akayenze umsebenzi wawo awuyiwo okhulunywa yi-constitution ukugada i-border, but not to police izinto eziphakathi kwelizwe.
Liyeza ikhefu lekhisimosi siyazi kuyabe kuphithizela emingceleni lapho abantu bengena ezitaladeni emadolobheni lawa amabutho ayabe khona nxa engakasuki. Ubona kuhamba njani kuphithizeleni okunjalo?
Kuzobe lohlupho kakhulu ngoba njengoba uDisemba seqalisile kathezi baningi abantu already sebeqalisile ukusuka endaweni ezithize mhlawumbe behamba besiyavakatshela emakhaya kwele seZimbabwe but bayakomplaina already kukathesi abantu bayakomplaina kubo Big Bridge bayakomplaina emingceleni eminingi kakhulu elaphana eZimbabwe bathi amasosha agcwele abasayenelisi ukuthi benze umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo ngoba sebesenza izinto ngokwesaba ngoba isosha ngumuntu owahlale esesatho ngoba umuntu nxa ubona isosha uyabona umbhobho so impilo yako suku ungasazi ukuthi sokungayizakala enye into kolapha mhlawumbe lami sengingadifilela khona lapho yinto esisethuza abantu abaningi njalo kuzabe lohlupho ngoba kathesi kuzabe kulabantu abasuka asithi iningi elisuka njengaseGoli abasuka eGoli besiya eSouth Africa i-environment liyana izabe i-environment engalunganga so ngibona engathi kudinga ubuchwepheshe obukhulu kakhulu njalo lokuthi uhulumende akaphakamisa izwi onguye ophethe uhulumende akaphakamisa izwi ayenelise ukuthi bafake izwi laphana emasotsheni ukuthi ababuyele kumabharaki indawo lapho abafake bethu bayikhona.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo oluntu.
Linjani matabezulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing milk and
Oye ngomunye wabasekeli bakamnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe umnumzana aphelekezela Mphoko yena obephephele kwele Botswana isesaba ukungena elizweni kulandela ukugenqulwa kukahulumende libutho seze waphindela ekhaya. Umphoko uphenduke elizweni izolo elemuli yakhe behanqwe iziphathamandla zakwele Botswana eze immigration. Lanxa owayengumphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo evike izolo ukuthi umphoko uthethwe ngamabutho ekungeneni kwakhe elizweni. Amaphephandaba kahulumende athi ungene kuhle waziyela endlini yakhe kobulawayo. Umphoko lilunga lecele lezanupf ebelilwisana lomnumzana Emerson Mnangagwa lingafuni ukuthi abe ngumongameli. Amanye amalunga alelicele afana lomnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Sevia Kasukuwere aphandle kwelizwe njalo avikwa edingwa libutho. Amacala abawetheswayo ngamabutho agoqela elenkohlakalo lobuhuquluzi. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabaningi ngothi ngubani omsulwa kubandla lezanu PF? Sixoxele siphathamandla seMDCT eMelika umnumzana Muzincube.
Uyabona yena umongameli uMnangagwa iproblem abalayo lapha yokuthi nje into yangkhona ingani lokukhwitshiza okuthi laba ngabantu be-G40 kakhulu ngendaba yonke esiyaziyenzakalayo. Kodwa into eqakathekileyo nje lapha yokuthi abantu bonke laba sibazi behamasela bonke. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi bonke bantshontshe imali. Kulezi mali ezacatshayo zonke ezi-overseas eneze umongameli asezimema. So into enkulu lapha mina ebengiyibona ukuthi yena umongameli ngawuyenzile yokuthi asukume ame phakathi kwabantu beZimbabwe athi mina umongameli weZimbabwe ama-assets ami nanka sengilitshengisa zizalwane seZimbabwe ukuthi mina ngile ndlu lapha ngile mali elapha le mali zami zonke ngazithatha ngazisa overseas lami ngitshontsha sengiziletha nanzi lapha sesiqalisa-ke kutsha. Yena ngokwakhe aqale engakatsho ukuthi abantu bonke beletha izimali kunje kunje ngoba siyakwazi ukuthi la wathatha phela izimali yabo. Yikho labo abanye abantu bengafuni ukuthi bebuye labo ekhaya because besaba ukuthi bona yibo abazabotshwa bebotshola izinto zonke abazenzayo.
Umnumzana Jonathan Moyo yena uthukuthele mpela uyathetha lapha enkundleni yeTwitter ngomnangagwa lochiwenga uthi yizo ingqungquthela zeGugurahundi ezabulalisa uyise uMlevu. Ikukhuluma komuntu lesibindi kumbe ngumuntu osesijele ukuthi kasaphenduki vele eZimbabwe.
Hayi ukuthi indaba yeGugurahunde leyi enkomo vele indaba eyaziwayo noma uJonathan Nkomo ekhuluma engekho elizweni laseZimbabwe ekhona lapha khona into evelisazakala eZimbabwe ukuthi khona into eyenzakalayo civil and wona la amagama waqambileyo yiwo civil amagama esiwaziyo ukuthi khona ngabanikazi bayo ke leyo Gugurahunde yiba bablala izizalwane zeMidlands leMathebeleland. So ukukhulunywa nguJonathan Moyo liqiniso elivele lisazakala ukuthi noma engakukhulumanga uJonathan Moyo yisazakalo sibili esaziwayo sibili eZimbabwe.
Umphoko singabona yini mhlawumbe la ebotsha njengomuntu obelilunga leG40 njalo engumuntu oyetheswa amacala okuvimba okuhamba kuhle komthetho ngoba siyazi ubehamba enkambeni zamapolisa nxa kuthe kwabotshwa umuntu adlelana laye esiyatshela amapolisa ukuthi amkhulule. Singabona yini la ebotshelwa into ezinjalo?
Umphoko wayesephula umthetho welizwe nxa wayezabhoda ngale yena ngoba ungu-vice president ebese siyakhuluma lamapholisa ukuthi kumbe yenze khona okumkhulu wayewenza ukuthi akhiphe abantu ngoba babe be-G40 leyo. Uyabona ukuthi khonapho kwakuyikwephula umthetho welizwe sibili. So nxa kuyikuthi khwaye kwenza khonokho la yikho kwesesaba ukuthi abuye ekhaya ngokuya kwazi ukuthi wayesephula umthetho. And isho ukuthi le evidence yangikhona le ikhona sibili. Akumelanga ukuthi abantu bonke laba babephambanisa from kubekela nje labo kwezinye izinto esibona ukuthi khona lapha umthetho babe uphambanisa babe ukhangele bengabo vice president. Kuyasiyangisa kakhulu lokho.
Kolunye udaba olwehlukileyo sibone abantu laba abalabazali abavela phandle kwelizwe kodwa abazalelwa eZimbabwe okuthiwa ngama-aliens evunyelwa ngumthethwandaba ukuthi avote avunyelwe ukuvota. Lina njengabantu abahlala phandle kwelizwe lingathini lani ngelungelo lenu lokuvota?
Yabona indaba yokuvota le isivila akumelanga kube indaba esiloko esikhuluma ngayo angani mbe into engazakali. Ikhona uconstitution yethu ibhaliwe civil sobala ukuthi izizalwane zonke zeZimbabwe lapho ezikhona kumele zikwazi ukuthi zivote uyabo. So thina wakhangela ukuthi siyi-diaspora sinje yithi phela besibambe iZimbabwe i-economy yangkhona leyo ngoba si-contribute almost $1 billion. Uyabo okwedlula amakhampani ayinvestayo eZimbabwe. So yithi besiyibambile iZimbabwe economy abantu bediaspora. So nxa sisizwa igovernment kathesi le ntsha ekamnangagwa ihlala isimema ukuthi khona abantu bediaspora sokumele ukuthi libuye lizame ukuthi lizoncedisa ukuthi sakhe iZimbabwe. Akuhle kakhulu sibili labo kumele betshengise ngokuthi khona belandele umthetho wesekelo sesizwe ukuthi lathi kudiaspora sinje sikwanisa ukuthi senzeni sibe lelungelo lokuthi sivote ngoba nanku phela siyathumeza izimali igovernment kumele sibone ukuqakatheka kwethu ukuthi khona yithi esasibambe i-economy and njalo vele ama-countries amaningi wonke esade akavota kuma-embassies awo izinto zonke lezi into ezivele zisenzakala asiko ukuthi igovernment izachitha izimali eziyangaphi ukuthi khona izizalwane zonke ziku-diaspora zivote ngamalungelo ethu sivile ukuthi zivote. I-cash shortage eZimbabwe isigcine isenza ukuthi abantu bediaspora kwabantu bediaspora bahlakaniphile phela ngoba bafundile abaningi bethu lapha uyabona. So sigcina si-developa ongama-apps onalawa ukuthi gcine kuthunyeza izimali ezivele kungangeni kuyo kwi-government ngoba ungakhangela ukuthi khathesi the in thing khathesi ikuthumeza is investing in bitcoins and ama-bitcoins eZimbabwe are actually worth more than they are here in the US uyabo about 1.7 US dollar uyabo. So yikho khona ukuthi abantu nxa sebeza investa ezintweni ezingama-bitcoin i-bitcoin ama-government wonke alezi mali behluleka lokuthi be-trace ukuthi bengayithatha njani ukuthi bengayi-controla njani uyabona.
Umnumzana Mzobanzi Ncube yisiphathamandla se-MDCT eMelika. Ele Zimbabwe izolo libambane lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lokumemetheka komkhuhlane wengculazi ele World AIDS Day. UZulu ekhuthazwa ukuthi aziphathe njalo ahlolwe ukuze umuntu ehlale esazi isimo sakhe. Kuvika u-Anastasia Ndlovu.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abasuka kumagumbi amane eZimbabwe bebethe gwaqa kontuthu ziyathunqa behlonipha ilanga leWorld AIDS Day lapho abafole bahlabelela bacocisana ngokuthi umkhuhlane wengculaza bengawunqoba kanjani. Bekungabizwa ozwayo lapho abantu bachichimbe baphelela, abanye bahlola igazi kuthi abanye babonisa uZulu ukuba ngempela ungaphila legciwane lengculaza ulandela imilayo yabomongikazi. Umqondisi wenathi kobulawayo unkosikazi Senathanyathi uthe baqhubekela phambili besebenzela ukuvala impompi lapho okuvuza khona iHIV kuthi ngo-2030 ibe ingasekho eZimbabwe.
Bulawayo eyiyo iprovince ehosta i-27 World AIDS Day National Commemoration sizama ukuthi siqede umkhuhlane we-HIV ngo-2030. Sifithi abantu bonke balako ukuvala impompi evuza khona umkhuhlane we-HIV.
Ikhansi ledolobho lakobulawayo iphakathi kokutholisa amaphilisi kubantu abathile. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthe kumaklinika akobulawayo angu-19 itholisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu ethi lenani labantwana abazalwa belengculaza selehlile kobulawayo kukusilinganiso sokubili ekhulwini.
Engikuthabelayo ukuthi ku-PMTCT, that is the prevention of mother to child transmission, zitsho omama ukuthi besulele abantwana i-HIV kobulawayo, lokho kungaphansi kakhulu ngenye indlela nasesiloko okuthiwa yi-elimination phase.
Unkosikazi Nomsa Dube ohamba ekhangela abagulayo ezindlini ngaphansi kohlelo lwe-home based care ucele ukuba uhulumende anakekele abantwana lezigulane kuye labo andubana bethi sebechithiza imali behlonipha ilanga le-World AIDS Day.
Sicela ukuthi ilanga lanamhlanje alithi nxa lizayenziwa kube laba bantwana lalaba bantu abagulayo labondli balaba bantu bezuze something. Lathi thina as caregivers lama-community health workers sizuze okokuthi sisebenze phakathi komuzi.
Unkosikazi Zenia Dlomo osuka e-SRC uthe kube kuhle ukuphatheka uhlelo lokuhlonipha i-World AIDS Day ngoba bona balwela amalungelo emacansini ethi balomlando ukubona ukuba umkhuhlane wengculaza uyaphela usiyafika umnyaka ka-2030.
Khangelana lohlelo lelo le-HIV and AIDS lathi sehlukelwa ludumo, sehlukelwa lukhala ngoba lathi njalo nje yinto eyenzakala ezindlini eyenzakala yonke umuzi.
IZimbabwe ngelinye lamazwe emhlabeni jikelele libhekane lokuzama ukuqeda umkhuhlane wengculaza kodwa ilizwe libhekane lokumamanzonzo kwezomnotho osekubangele ukuba lihlale licela amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni kwamanye amazwe. Ziningi inhlelo eziqhutshwa lugatsha lwezempilakahle ezweni ngemizamo yokwehlisa kumbe ukuqeda inani labantu ababamba ingculaza ezibalisa ukupha amajazi omkhwenyana lomamazala amaphilisi avikela ukubamba igciwane layehlisa igciwane kanye lamaphilisi avikela inkonyane ekubambeni umkhuhlane kuhlanganisa lokukhutshwa kwemibiko efundisa abantu ngomkhuhlane wengculaza. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusasa khona eZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba njalo ekunanzeni ilanga labantu abagogekileyo ele-International Day of Persons with Disabilities. Umsekeli kamphathintambo we-social welfare umnumzana Joshua Malinga yena ongomunye wabantu abagogekileyo utshele iStudio 7 ukuthi okudanisayo eZimbabwe yikuthi izigoga azihlonitshwa njalo ziyabandlululwa. Inhlanganiso yezesini ithi ikomishini yezokhetho kumele ivuyele emuva endaweni edlule kizo iyabhalisa abantu abalabazali abavela phandle kwelizwe ama-aliens kulandela ukuvunyelwa kwabo ngomthethwandaba ngolwesine ukuthi bavote kukhetho oluzayo. Kusenjalo ihlandla lokubhalisa abantu elokugcina uphase 4 liqala ngomvulo. Ihlandla lesithathu liphele izolo.
Ungabantu sebekubiza Pilato. Abantu bayakuthanda Pilato. Bonita,
Mavuyani mavuyani livuka njani sihlobo esithandekayo umsakazo ngowenu umsakazo we Studio 7.
Hey, uyajabula uPilato mali senza kanje madoda. Yeah. Icho phansi kona le ngiyi ngikhangela abafana abafana labo mfakazi madoda. Icho labo nkosi bo
Plum Tree. Kwanda livuka njani sihlobo zami Pinga. Ekezi, Bay Bridge, kobulawayo kontutu ziyathunqa. Echolocho lingaba livuka njani kusena sivukeni siyesebenza madoda. Kubambazi kamanguvo, kamadlambuzi.
Phansi kona lekosa sibambanana madoda. Indi yalibonga bafowethu. Kuyadlala kumimizila ngalifuma zwana.
Ikoma esihlephunele kudlalathe likaClement Magwaza idlalathe lichisa okwamagama lapho elivutha njengelangabi siphethe lencwadi elisibhalele zona lapha emsakazweni mphethe incwadi kangqabeni nyanda yemkhonto Khumalo uthi yena salibonani lonke lapha emsakazweni wethu esiwuthanda kangaka ngibingelela lonke basakazi beVoice of America kuhlanganisa lo baba uGibbs Dube ngibingelele iZimbabwe yonke jikelelele sizwe sikamthwakazi kukhona abahlala emazweni aphetheya kwezinlwandle langomakhelwane beZimbabwe ngithi salibonani mabuyani mwapona vieni benzuma nda vavenda avuceni eshiredzi dumelang basuthu eGwanda ntepe guyu silonga ye esixhozeni molweni abazali bami endaweni yase-esigodini kosibinjana salibonani bazali bami odadewethu lezihlobo ingoma ngicela baqhunisele noma yiphi endolwane super sounds siyabonga nqabeni ngizabona engakwenzela khona umamomoyo uthi yena sabona msakazi ngithanda ukubingelela imoli yami ekhaya ekezi dry paddock kosobhuku umageza ngithi vukani kuyolinywa abafana bami ubuthongo abulandima ngigade uDubisi kumbe uphelandaba ngiye edolobheni lakobulawayo ngithi knock knock egwabalanda ku 4117 uchiezo akhile team Uganda yena uthi sabona msakazi ngithanda ukubingelela imuli yami yako Mugande esechivila ebhinga ngicela lingishayele ingoma yemlambosi ethi uswelo kwakhe asivukeni sihlobo esithandekayo umsakazo ngowenu owestudio 7 silivusa ngosuku lwanamhlanje kungomgqibelo ekuseni isikhathi 6:55 sokusele imizuzu emihlanu kuphela ukuthi sigqibe uhlelo lwethu kodwa siyabangena sesiphetheke ijaha elidala ugibela bemsola laye uphethe idlalate lakhe elitsha eliphume lamhlanje no namhla yini kanje ngumgqibelo liphume izolo ngolwesihlanu
uyaphumelela
Kibela bemsola uthi egameni lothando siqhubeke ngencwadi elisilobela zona balaleli bethu esibathandayo iphethe incwadi kaZilton Zenzele uthi yena siyabonga msakazi ukuphiwa ithuba lokubingelela ekuseni ngicela ukubingelela ubaba uBigton Moyo kokhame ePlumtree ngithi happy birthday baba umama nabafowethu bonke ngithi happy Sabbath ngiyabonga ingoma noma yiphi eyamasoul brothers uJD Junior Dube uthi yena ngibingelele msakazi othandekayo ngithanda ukubingelela ugogo nokhulu wami nomntanami unokukhanya laphana ekezi SN Joseph ngiyabonga lathi yabonga mlaleli
waphume esephethiza gile zombili wathi kwenze njani na Utangito mnyama phume ethulini kube ngomuzwa kwandlovu amaqhudi abikelayo ngajeni kuyabenyathobisa ongabusombuli inkomo ezadekhaya ngokusela beluzi kuyanjalo insedi inyona encane ekhale kamnandi entabeni zabombala abafana beluzile bayilandela kuhambe yazeyohlala phezu kwedwaleni nenyosi ezahlula omkhulu bathi bayasondela nje zabathatha madoda bagijima kwanze kwaqhamuka imbatata yalahleka kuze kube namandla ekangatholakali Yojana umzaxoxa cile kade lokhu ngibashaya ngawo namanje sasekhona yawusebenzisa uzwa la sokhona yiphakathi emzini kwamalaba amadoda lapha abancube ngishaya ingoma siyabangela amalaba
Kibela bemsola othegameni lethalo thando siqhubeka uhlelo ngengoma ngencwadi ezimbili uBhoboza Mzimzi Lankatha uthena sawubona Mthembo uthe uGibbs lapha ngithanda ukubingelela umdeni wami wakoncube komzila ekezi sengathi inkosi ingangigcinela bona ngibathanda very too much ngingakhohlwa unomzala wami uNdlovu deputy headmaster emaheje primary ngiyabonga Dube libelelanga elihle sigcina ke ngekamothusi athamocha chuma uthi yena hallo Mr. Gibbs ngithanda ukubingelela ifamily yakochuma kumapholisa uIshmael Chuma labo bonke lo Mr. Mahole oheadmaster wedukwe lo Vincent headmaster wakokhahle
ufuna ukutatayo ngimahla yakho
singapheleshe hula makamu ango kungapheliyo kuyahlola zezipheleleke indaba zamanje ngehola lika 6 o'clock asihlanganeni njalo ngehola lika 2 o'clock emini enkulu besihamba labahlabeleli lapho uClement Magwaza logibela bemsola uhomeboy wami kwanelokwa manje olivalelisayo ngontungamilinkomo